lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingali khona ulamukela emoyeni u Chris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
but in any event uma kodwa ukuthi namnanza ngukhulu ngekonoko nangiyena ukubhula umlilo owawusukhona andinjalo nganganandi lento zemathobana lempophoma mina ngangisetown ngapha sibhizi emahofisini njalo wakutho lokhu umagodo ngakugcwele abanye abantu ababekhona ukuthi ayisiku-situation room yabo
ukuqhamuka ukufuthelana phakathi kwamalunga enhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu eyehoza laweceleli MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai kwabulawayo
isu sasendaba leyi khona eAmerica kasikaphumele egcekeni ukuthi kanti khona okwenzakalayo kahle kahle kuyini njalo mhla ukuthi amadoda lawa angatholakala elicala elithize
elemelika selethe seyizizalwane zalo ezimbili icala lokukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho ezafakelwa umongameli Mugabe labanye bakhe abezanu Pierre
abakhethwe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai bathi abasoze bakhalale ukuya edale lePhalamende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulomsakazo weStudio 7. Sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwamalunga enhlanganiso yebona ngamalungelo oluntu eyehoza lawecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai kwabulawayo. Amalunga ehoza athi etheswa icala lokusekela icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lokhu ukungezwani kuphethe kufika emthethwandaba lapho umgcini sihlalo webandla leli esigabeni seMachobana unkosazana Gladys Dube athi wethuselwe ngunkosazana Magodo ngamahlangu emethesa icala lokumethusela. Sixoxele egqweda lehoza umnumzana Godfrey Nyoni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kule message eyibhaliwe okuthiwa khona kulamazwi okuthiwa akhuluma yena lo lokhu zena uMagodonga but yena ukuthi nonke azange awatsho la mazwi. Yala mazwi akhona loba uwakhangele kwesikhathi engani kahambelani kakucaca kasomuthu opheleleyo nxa wabala nje ewodwa. So thina ipoint kade sithi one amabala kachongo njalo kwesibili kade sithi amabala akhona uwafaka ndawonye umuthu wakhona kakutshengisa ukuthi icala lingaphi ngoba kuthiwa wathi khona indunga lokhuza wena umthengisi we-ruling party and sizabuya lamapholisa lama-CID uzokubopha uzazibonela look when someone says that umuntu esithi uzayimvova amapholisa and whatever they're doing there cannot be anything criminal in that or this person is saying whatever I'll do whether it's an arrest that will be done it will be done through the police but in any event umagodo ngukuthi namnanza ngukhulu ngekonoko nangiyena ukubhula umlilo owawusukhona and njalo nganganandi lento zemathobana lempophoma mina ngangisetown ngapha sibhizi emahofisini njalo wakutho lokhu umagodo ngakugcwele abanye abantu ababekhona ukuthi ayisiku-situation room yabo so lokho okuthiwa wakukhuluma la abantu labana ukuthi khona bakhona abantu abazamfakazela ngakhonoko so ihambile indaba yafika komkhulu wabathuthisa uNdeya then wasesithi kayibuyele amapholisa ayidinga ama-statement kulabo bantu ababekhona from both sides abazisapote yakhe lowo mama lalabana abathi labo ababekhona lebelubelayo emagodongo anti bayiphenduke njalo ukuthi ezohlolisisa
ye manje kusho ukuthi likhangelela ukuthi liyaphenduka nini emthethwandaba
mhlawumbe ngolwesihlanu sizabona nxa kusehlula ngolwesihlanu mbe kuvikezayo ngoba ngolwesihlanu kumele ngiyefike elokuzeni eHarare ngiyabe kulokunyana ngikwenza mhlawumbe kuvikezayo.
Lelo ligqweda lehoza umnumzana Godfrey Nyoni. Njengoba iStudio 7 ingasekele ihlangothi, sixoxele nobhala oqoqa inhlelo zecelele MDCT kwabulawayo umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Kungabe kuliqiniso, kungabe kungamanga babadube ngoba ama-organization la kufanele vele ayisiwo ma-political party. Ama-organization agoqela abantu abasuka kumabandla athiyeneyo. Bangasuka kubandla likababa Welshman Ncube, basuke kuZapu, basuke ku-MDC yethu, basuke kuZanu. Bayavunyelwa ukufoma ama-organization wona lawo. So abasibo bebandla elilodwa. Ngoba siyakwazi umama uJenny Williams kobulawayo lapho wake wasicela ukuthi nxa sike saba lama-members akhe athole isikhundla siwaqonise kulezo sikhundla sakwenza sabaxolisa sasesifika nje abantu abangamelanga ama-organization.
Kanti manje pho udaba esiluzwayo ukubana bakhona abagcina sebesithi bona hayi izinhlanganiso ezinjenge Woza lezinye inhlanganiso zilobudlelwano lebandla labo Welshman Ncube yikho lani lingafuni ukuthi lizwane la.
Lokho kungenzeka ngoba phela nxa ungena kuJane Williams ngale ambona ukuthi bakubuza ukuthi uvela kuyiphi iphathi babekhala ukuthi ngumuntu nje weZimbabwe. Kuye sokusenzeka-ke ukuthi abantu bakaNcube babeyibo bababaningi kuHhozi. Pho nxa ungazange wenze i-odidi wabayehlukanisa ukuthi abakaNcube bangaka bekathwangirayi bangaka bakamgabe bangaka, kunzima-ke ukuthutha ukuthi hhayi iHhozi akuyayiphi iphathi. Mina-ke lapha njengomqoqi wenhlelo zakoBulawayo angikakunanzeleli khonokho ukuthi owethu nguphi ongaswezi umuntu kuHhozi. Bakhangeleli njengabantu nje abamele amalungelo abomama hhayi ama-political party.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani, kumi njani kathesi kulandela ukunqoba kwebandla ikakhulu koBulawayo khona ngapho?
Thina kathesi siphakathi kokukhala sibili okunzima. Sifana labantu abasemalilweni, ikhobe nxa usayembati ingubo ezimnyama ezomfelokazi. Kunzima ukuthi umuntu ekucabele ukuthi kumbe uyakhomba kumbe kawukhombi. Yikho-ke kathesi yilevu yokuthi abake basiyekele abantu sibe sigqoke izigqoko ezimnyama. Singakhipha-ke izigqoko ezimnyama sebengasibuza ukuthi singakhomba kumbe kasikhombi. Kathesi hhayi siyakhala thina kulanto esingakhuluma ngayo.
Inakula kugidwa yini okuzenziwa kujatshulelwa laba abanqobileyo?
Hhayi, asisoze siyejabula sibili. Thina sibona ukuthi sigqile okwamagama. Akula kujabula okukhona futhi kakusoze kube lo msindo ngoba sithe siqhubeke siye emakhoti emthethwandaba. Kulapho sibona ngani hhayi asilandele wonke ama-procedures ayelegality siyenqobe ekhoti. Akula msindo sibili esiwuchabalayo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT koBulawayo.